Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 10 kumpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba ngokubekezela sonto emalabisayo ongayiphotiyo ekhathini yokufikelela izabuphola phele ukuba lokuphanga amademokrasi.
Kulabasolwa abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa eziza kufa zihawula.
Ngokumnandi abantu babuyile ngobuningi layo inkosi ubulelani ilikhona.
Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Kudaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezisetshenziswayo nje eziza kufa zihawula. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eZimbabwe Human Rights NGO Forum yazise ukuthi abasolwa laba nguNobhodi Makoni, uKudzaisa Chiwo, Jacobo Chigodora, kanye loBatsira Isora. Umantshi uhlawulise abasolwa laba inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu, i-30,000 Zimbabwe dollars ngamunye ngemva kokubafumana belecala. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ababili babasolwa uChipo Mungoshi loMemory Chikodze bafunyanwe bemsulwa. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Yinke engaqondanga leyo uma khangela kadisi isekelo sombusi iconstitutile iphala lokokuba yifreedom of speech. Lokho abakukhulumileyo kasonto emangabisayo ongayiphotiyo emhlabeni yokufikelela izabuthola vele uma lokokuphanga amademokhrasi lapho kubuzwa khona ngentando yabantu ukuthi emhlabeni abantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto akufanelanga ukuthi abantu abotshele lezo zinto ngoba kakumuntu elesikhalazo uyabe elesikhalazo evele individual kodwa njengoba esesixoliselwe umpholisa kumele kulindele ukuthi abantu bazakhuluma kanjalo azakhuluma lezo zinto angazithandiyo.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikaMnangagwa kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa beseteswa icala lokuthuka yena mathupha uMnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi kwenzeka ukuthi abantu abahlezi bakhokhwe kusiya phambili okuza kwenza ukuthi umbuso wentandoyeliyo ngokuvele kuse-ICU ugule usiya phambili kugcine sefile wakhonadiwa abantu bengaphelelisi ukuthi bakhulume lokho abangakukhuluma. Ngokuba umuntu nayefisi gubhu yintsha yomuntu ethile kutho ukuthi uyisidigini salowo muntu uyisebenzayo usebenzela yena. Angiboni ntamba-ke kulokho kunangaba abafuneka amapolisa not as individuals, amapolisa as amapolicy institution kuthiwa khona igidimela isebenzela lo obuzayo akufanelanga ngithathe njengentamba le yinto ejwayelekile vele i-figure of speech amazwi ahlakaniphileyo amazwi abelanisayo lokho akufanelanga kube yinto ebobuzayo kodwa-ke lokhu kuyabheka kahle kamhle kuntu kuyaphambili abantu abaningi bazabotshwa ngibotshela izinto laba
uMnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Emhlahlandlela kulapho kwakulesigodlo senkosi. Abangenela umcimbi bagoqela omunye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Bekugiywa kuhlatshelwa abantu bevunule ezendulo bekhuthazana ukuthi bavuselele amasiko lesizwe sikamthwakazi. Sixoxele omunye obekhona kulumkhosi uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umgubho wenkosi uMzilikazi uhambe kuhle kakhulu, bekumnandi, abantu babuyile ngobuningi. Layo inkosi uBulelani ibikhona.
Ve kusenziwani kahle kahle ungasichasisela kanti la uBulelani utheni?
Umende kukhanya ngani uvimbile ukuthi akhulume, kodwa hayi abantu bebekhumbula inkosi uMzilikazi ngoba zinsuku akhothama ngazo. Hayi kodwa hayi abantu bebegida nje bejabula nje bekhumbula inkosi.
Nxa kungasakhulumanga yena uBulelani okuthiwa uyinkosi yamaNdebele, ngobani abakhulumileyo pho?
Kube nezikhulumi ezithiyeneyo, kube nezinduna ezikhulumileyo, nabantu abavela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo. Akukho okulokhu nje ngaphandle kokuthi abantu balokhu bekhuthaza ukuthi isizwe samaNdebele sasibambane, isizwe samaNdebele kasikhangele ukuthi sihlukumezeke kanganani kuyini abangakwenza ndawonye, ikakhulu ngento zosiko lwazo. Abangavumeli usiko lwabo lubulawa kumbeni ludilizwa, njalo kabangavumeli begadelwa ngezinye isizwe.
Uhulumende yena ubengathumelanga abameli yini, bezingekho iziphathamandla zakhe?
Hayi, laphana kangibonanga odemele uhulumende, nje ngibone bona ama-CIO namapholisa ibembabonileyo, kodwa hayi odethunyiwe as an official rep kangimbonanga. Ngibona inhloli zakhe kuphela.
Kazi zange ziwuphazamise umcimbi? Akula ababotshiweyo?
Hayi, kakula mntu obotshiweyo. Ngibona ngazathi kodwa kule instruction yokuthi kungavehle kukhulunywe ngokuthi kule nkosi, and bonke abantu hayi ngokwesaba bazamile ukukulandela.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli we-ibheju likaZulu, njalo ungomunye wabangene umcimbi wokukhumbula inkosi uMzilikazi namuhla. Inkosi yakwaLepilitane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth. UCharles uphiwe intambo lezi emkhosini oqhutshwe namuhla. Izolo inkosi uCharles wethule amazwi eveza ukudana okukhulu ngokushona kwendlovukazi, kodwa wathembisa njalo ukusebenza gadalala njengenkosi entsha.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kweze maphandleni lamhlanje, ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, isikhuthaze uZulu weGwanda South ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngesikhathi ZEC ilungiselela ukuhlela kutsha izigaba zabameli ephalamende lamakhansila, i-delimitation exercise ngesiNgisi. Ekhuluma emkhankasweni oqhutshelwe yilikomishini ezitolo zamanama izolo obona ngemfundiso yezokhetho ku-ZEC ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Andrew Clow uthe kubalulekile ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi ukuze azikhethele abakhokheli abafunayo. Uxwayise kakhulu abasakhulayo ukuthi baphakamele phezulu.
Siliphathele iPVR system ukuze lizoregistra ngoba abanye abantu alenelisi ukuthi lihambe lisiya eGwanda emahhovisini ethu awesek. Bakithi sithi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe oleminyaka engu-18 kusiya phezulu kufanele ube lesithupha.
Okwamanje Zek iphakathi kokulolonga abantu abazaphatheka kuhlelo lwe-delimitation olokubumba kutsha ama-constituencies. Emkhankasweni wayizolo lo, iZek enelise ukubhalisa abanye abafisa ukuvota ukhetho oluzayo ekade belokhu bengakabhalisi ngezizathu ezithiyeneyo. Imbongi elodumo uDesire Monoxide layo bekhona kulo mkhankaso.
Ilungelo labo lokuvota kumele beqakathekise njalo kumele bephume ngobuningi emakhaya bevota ukuze bebone lokho abakufisayo njenge-development. Njalo kuqakathekile ukubana ilizwi labo linjani lizwakale.
UMonoxide ukhuthaze uzulu emaphandleni eZimbabwe yonke jikelele ukuthi asukumele phezulu aphatheke kwezokhetho. Athi ukutshela ingqobe kulabo abahlala emadolobheni kuphela.
Ukuvota isiko kwabantu abakobulawayo kumbe abasemadolobheni. Ukuvota isiko kwabantu abatholayo kumbe abaswelayo. Ukuvota ngokwabantu bonke njalo eZimbabwe siyalingana. So intsha yonke lami ngiyayikhuthaza ukubana abahambe bayevota bephume ngobuningi.
Isakhamuzi seManama uMnumzana Vusa Nkala uthi lanxanje uzulu ephiwe ithuba lokubhalisela ukuvota iZek emkhosini wayo lo izolo unazelele ukuthi balutshwana abasakhulayo ababhalisileyo.
Hamba abantu abakhulu nje abadala amayuthi abalutshwana abahambayo balutshwana amadoda masithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi wabuza urejistile uzobe sithi hayi lokho kuyafana nje.
Izabelo zemandebeleni ezibalisa eMatabeleland North, eMatabeleland South kanye lakobulawayo zilakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisele ukuvota. Lokhu kuzabangela ukuthi abameli balezi zigaba labo bafinqwe babe balutshwane. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Makhadi Moyo osanda ukunqoba kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo olokukhetha ukhansila kaward 16 eBulilima. UNkosazana Moyo ngowakuqala owebandla eliphikisayo ukuthi anqobe kulesi isigaba njalo ngowesifazana wakuqala.
Salibonani bazali, salibonani izihlobo, salibonani dombolefu okhulumayo ngumakhadi Moyo. Ngiyabonga kakhulu mamhlanga ngaleli thuba njengoba nginqobile kukhetho. Angeke ngithi nginqobile kodwa kwenzakale intando yabantu bedombolefu. Nginanzelele ukuthi mina bengingekho kupolitics kodwa abantu bedombolefu bakubone kufanele ukuthi ngibakhokhele enhlelweni ze-development ngibe ngukansila wabo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu, ngiyadumisa, ngiyajabula njalo ukuthi intando yabantu bedombolefu yenzakele. Ngizasebenza labo ngibone ukuthi izifiso zabo ziyafezeka.
Sesikhangela amanani abantu owanqoba ngawo siwaqathanisa lalo wayincintisana laye, kukhanya engamanani amalutshwana kakhulu. Kuyini ozakwenza ukuthi ungezelele usekelo ukwenzela ukuthi lo okuncintisana laye okhanya lawo bekusamile oyebandla lezanu PF kumbe amanye amabandla kasoza kunqoba?
Umanani esinqobe ngawo yebo awajabulisi kangako kutshengisa ukuthi abantu abasukumanga ngobuningi ukuyavota, kodwa i-by-election ndise ukungabili amanani aphezulu. Kodwa lokho akutsho ukuthi singesabela ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Abantu be-ward 16 sebekhulumile, ngizasebenza ndawonye labo ekukhuphuleni inani labantu ukubhalisa ukuvota, njalo ngizezwa ngabo ukuthi bafuna senze njani ukuze izifiso zabo zifezeke sibuye futhi ngomnyaka ozayo.
Likhangelele ukuqalisa nini umsebenzi ukuthi liye council kumbe ukugcotshwa? Yiwaphi amalungiselelo ayenziwayo?
Kuya ekhansili nisilungiselela ukuhamba evikini ezayo. Konke kuhamba kahle, amalungiselelo nawo ahamba kahle.
imelele ilanga lokuyaxoxa nje kuphela.
Wakhuluma ngenhlelo ezimqoka okufanele ziqhutshwe khona ngapha ewadini yakho. Uzayenza njani ukuthi iziphumelele?
Enhlelo esikhulume ngazo kumkhankaso ezigoqela i-network, amanzi, umgwaqo, okwakhiwa kweclinic secondary lokunye nje. Kuhlezi kungumfutho kimi njengoba sengikhethiwe ngabantu ukuthi ngibamele. Ngiyathembisa ukuthi zizafezeka kodwa kusamele ukuthi siqale sihlale phansi siyiwadi sihlele ukuthi siqala ngapi sisiya ngapi ukwenzela ukuthi sibonisane ndlabahlali bonke kudombo lesi njengoba idombo lesi ngeyomuntu wonke ngakho amandla asebantwini ukuthi bafuna siqale kukuphi angimakhonda lalezimali angeke ngiphawule okwakathesi ukuthi sizazithola kanjani kodwa engingakuthembisa ukuthi konke esikuthembisileyo sizakufeza zonke izithembiso zikaZulu. Okugcina mamhlanga ngiyabonga. UWard 16 owenze ihistory emangalisayo ngomakhadimoya. Bengingacabangela ukuthi kungaba nje but ngiyabonga ukuba ngukhansela wakuqala oweopposition. Selokhe kwakhethwa okhansela kulesi sigaba. Njalo ngingowesifazana, ngingowokuqala kukho konke opposition, ngingowesifazana kungazake kube lowesifazana ongukhansela kuWard 16 idombolezi. Sisonke sibambene. Siza kulungisa ngibonga kakhulu uZulu wonke jikelele wathi
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Makhadi Moyo osekhethwe ukuba ngukansilar ngaWard 16 ebulilima. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma le ndaba.
Ali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Baba Gande hayi ngiyabonga kakhulu mnumzane ngiyabonga kakhulu ngiyabonga njalo la kubalaleli bakho
ungasitshela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi kwelengilandi lapho esibona khona indlovukazi uElizabeth wesibili asitshiye khona sabona ngesiphangiphangi indodana yakhe uPrince Charles sokuthiwa inguye inkosi sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbe okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besindebeleni ungathini wena ngalokhu
yebo mbona indaba yeBrithania ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bemvele beyidumisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu nibona futhi njalo ukuthi kusho ukuthi bavele kukhona la kusisekelo sabo esokuthi nxa kudlulalo kungenalo njalo futhi enye into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhanela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovukazi kuzokwethula iflag wathumela yena uPrince Charles nguye wadinga lapha wazokwethula iflag la eyengilandi okwakujengisa ukuthi kusho ukuthi wayeqeqeshwa uzikhangela ukuthi izindawo nje uyabe lwabehamba uPrince Charles emelele indlovukazi lokhu kunjengisa mhlobo ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe yikho-ke lakathesi nxa kade kuyukuthi usesiwile isihlahla kube lula ukuthi khona leyana indoda uPrince Charles ihle iyehlala esihlalweni laphaya
khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besindebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini
iAfrika yonke ungakhangela kumbe ngithi khona sisukela khona le emuva kwaZulu kuzele umbangi khona njengoba nalakathesi ukhona umbangi ngithi lapha futhi lakho njengoba nakile mbango umbangwana lasontu yakuqala into evelika tinde likhona ngomzilikazi othetshona kungena lobhengo lawangena futhi ngombango futhi indlela zakithi amakhosi kithi bebe lungisa indaba lezi ngokuthi lo omunye obangayo akasekho kungasalandelwanga imigomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imigomo ikhona eyokuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unyoko avelele esikhosini wena lawe ushuyinkosi inkosi elingazala umntwana ongaba yinkosi. So ke yikho ke ngalokho ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwaba khona umbango nalowo ukuthi hawu ngubani okumele athathe wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lo okumele ukuthi khona avele unine evela esikhosini kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa ke ngomkhonto. So ke into zakithi zonke bemvele zingalotshwanga phansi. So ke kathesi sifundo esikhulu esingasifunda lapha ngisibonayo sokuthi kumele siqine, kumele sibhale phansi izinto zethu, ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile indaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siya laphaya. Isifundo engisibonileyo mina lapha eNgilandi ukuthi into yabo ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi ecubungula izamasiko ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo uhlelo lunye lilani.
Sibonge ijaha elidala uChris. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IKenbon Bullets inqobe iBulawayo City nge-2-1. IHarare City leZPC Caribas zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. FC Platinum 2-1. Ngezi Platinum yona inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi lingavumeli inhliziyo. Leli litabuka ekhesi esigabeni sehalawupa kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo uJeffrey Moyo yena ozibiza ngomhlonitshwa ngokomculo.
Nginamadlalade asethe ukuba u5 elakuqala lithi lona ngisize mama, bese kuthi elesibili lithi uyokumela yini, elesithathu lithi lona uyobona ngosomandla, bese kuthi elesi-4 ngalihlanganela namaqembu okuyimbabazane brothers nomcebisi umcebisi mlilo ngaba kobhewula bonke bobabili labo bafana, bese kuthi elesi-5 lithi lona lingavumela inhliziyo.
Le ngethi Vimba Dlozi
sangingene ubuthuku nemilibo sengifila njengenyamazana maye. Vimba Vimba wezozi lami nambaba yezabo ngewe busuku nemilibo sengiphila njengenyamazana maye. Vimba Vimba wezozi lami nambaba yezabo.
ukuthola njani abangathanda ukuxhumana lawo?
Ungakwazi ukuxhumana nami enambeni ethi 0711 7060 26. Zikhona futhi enye inamba yesibili, ungaxhumana nemanager yami okuwuNicky S iqhawekazi. Ungakwazi ukuthi iqhawekazi ulithole ku 0635013302.
Abalandeli-ke ubatshela wapha manje?
Sidinga kakhulu isupport yabo, ngathi sicela kakhulu isupport yabo, ngathi siyayidinga, sicela kakhulu isupport yabo, nanokuthi imiculo yethu bayithenge ngokweqiniso, bengayithengi ngezinye indlela eziseceleni.
Uphuma ke enkundleni uJeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sound nale. Jeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sound. Behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Singakehlukani sifake udaba lwabane abafunyanwe belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Mnangagwa eziza kufa zihawula. Silufake kuFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele lapha, silifake nje kumizuzu engamashumi amabili edluleyo. Kugcwele ama-comments bantu bakithi, kodwa bengathanda ukuthi ngilibalele wona, kodwa amaningi kawabaleki, bayathuka abantu bakwatile. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabane abafunyanwe inkantolo belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikaMnangagwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakoBulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi kaMashobana, kanti ngakolunye uhlangothi inkosi yakweliBhilithane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth II. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.